So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ithathe leli thuba ngibongeke uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-26 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe lethesa amalunga edale lephalamende icala lokungabambi ngamandla uhulumende ukuthi abandulule imithetho ephathelane lezokhetho.
We've got absolutely no confidence in my MPs, our opposition, whether ngawe CCC, whether ngawe MDC Alliance, whether ngawani. Akula nto abangayenza.
Izanu sezomkhathi zithi izulu lizakuna ngemfanelo lumnyaka, kodwa ingcwethi zokulima zisithi udubo luzakuba intengo yenhlanyelo lemvundiso.
Ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine no-Russia, intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu.
Ibandla le-CCC lisola uhulumende ngokuvimba amagqwetha avela phandle kwelizwe ukuzomela abasemthethwandaba elizweni.
Osokwenzakala tshengisa ukuthi abantu baphethwe kuchapha, kutshengisa njalo ukuthi umthetho usalungiswa ephalamende, kuphinde kutshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu bezanu-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe lethesa amalunga edale lephalamende awamabandla aphikisayo icala lokungabambi ngamandla uhulumende ukuthi abandulule imithetho ephathelane lezokhetho. Sokuleminyaka eminingi uhulumende esithi uzaguqula imithetho yezokhetho egoqela ukuphiwa amathuba alingeneyo emsakazweni kahulumende, ukukhetha inhlanganiso entsha ezakwenza umsebenzi oyenziwa yi-ZEC ingasekeli hlangothi, ukuphiwa imvumo yokuvota kwabaphandle kwelizwe besemazweni asebehlala kuwo leminye imithetho eminenginengi, kodwa akula osokwenziwe. Sibuze umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, ukuthi ulubona njani lolu daba.
We've got absolutely no confidence in our MPs, our opposition, whether ngawe CCC, whether ngawe MDC Alliance, whether ngawani. Akula nto abangayenza. Yona nje CCC akula nto engayenza ngoba bona ngokwabo abala constitution, abala ma structures, abala elected leadership. So bengakwanisa njani ukupusha through ama reforms? They are not organized. So tina, with or without reforms, the EFF is going to participate in these elections.
Lizancintisa yini izigaba zonke zelizwe, njalo lozancintisa ukuba ngumongameli kukhona yini kubandla leni?
Umongameli we-EFF ngu-Innocent Ndibali. U-Innocent Ndibali uza contesta as the presidential candidate we-EFF ngoba ngo-2021 khonapho sahamba ku-Congress yetu okuthiwa i-NPA, and this NPA was in Kai, and I was elected and opposed. So I'm the presidential candidate we-EFF Zimbabwe.
Hello, ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izanu sezomkhathi zithi izulu lizakuna ngemfanelo lumnyaka, kodwa ingcwethi zokulima zisithi udubo luzakuba yintengo yenhlanyelo lemvundiso. Lezi ngcwethi ziyaxwayisa abalimi ukuthi baqalise ukulungiselela ukulima ngokuphendula amasimu, ukufaka umquba kanye lokuthambisa inkomo abazalima ngazo nxa kulesidingo salokho ukwenzela ukuthi izulu libathole bezilungiselele. Umnumzana Mandla Nkomo oyingcwethi kwezokulima uthi lanxa abacubungula ezomkhathi besithi izulu liza kuna ngesilinganiso esisuthisekayo, okudanisayo ukuthi intengo yomquba ingakhuphuka kakhulu ngenxa yempi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Asizweni echasisa ukunengi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngangisizwa izolo zikhona indawo ezithole ezimatches 12 millimeters awezulu. Ngamanye amagama singathi hayi liyaseula, kodwa likaseulisisi ukuthi abantu sebengabophi inkaba. Laba bazalima ngenkomo mbe ngenkabi, laso isikhathi sokuthi bebona ukuthi inkabi zabo abazasebenzisa lonyaka ziyathanjiswa. Ngiyangibona abanye bezithambisa ngokuzifaka amajogwe mbe bezidonsisa izileyi njalo njalo, ikakhulu emakhaya, ikakhulu amajongosi kumbe abazawasebenzisa lonyaka. Sisuka ke emasimini wona ngokwawo, kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abalimi beqala ukuthi baqoqe inhlanyelo lomvundiso kumbe fertilizer, lezinye izinto ezokuncedisa ukulima. Abalima ngamakhuba enkomo, kulungiswa izikeyi lakho konke. Kodwa abalimi benanzelela ukuthi lonyaka i-fertilizer izabe ibiza imali ephezulu kakhulu, ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine lo-Russia. Intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu. Ngakho-ke yikho lingizwa ngixwayisa ukuthi abalomquba mhlawumbe yisona lesi sikhathi othi beqakathekise ukuthi bawungenise umquba emasimini. Nxa sesithi sikhangela laba abalezifuyo, iningi labantu kakhulu abalenkomo, sesingena esikhathini sokuthi inkomo ezimithiyo sezizaqala ukuwawisa amathole. Ngicizelele lokhu kubalimi ukuthi nxa besitsho abakwaziyo, bathi the last two or so months yenkomo emithiyo isikhathi esiqakatheke kakhulu. Siyananzelela ukuthi egangeni lapha kumbe emadlelweni ukudla sokungani sokwehlile. So kufanele ukuthi ungumlimo nanzelele ikakhulu amankomokazi akho ukuthi isimo sawo sinjani. Aloke enonile kumbe ekhanya elungile emzimbeni ukuthi kasoze be lohlupho nxa sokuyisikhathi sokuthi azale. Nxa ubona ngani amankomokazi akho asecaka, kuqakathekileke ukuthi watholele kumbe wenzele lokho esithi ngesiNgisi i-production leak ezazincedisa ukuthi inkomo zingawe kakhulu emzimbeni. Sinanzelele futhi lalezi ebezimunyisa ezilaluke ezimunyisa umnyaka wonke lo esezilamaguqa. Lakho-ke kuqakathekile ukuthi sizincedise ukuthi zingagcini izicuba. So ziyananzelelwa sibili izifuyo. Kube sokusithi laba abalezifuyo ezincane ezifana labombuzi lezimvu, lazo-ke ezinye beziloke zizala kuze kufike kathesi u-August. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi amazinyane esesondela ukuthi siwaphuhlise, sinanzelele ukuthi aqinile azokwenelisa ukuthi nxa sesiwakhipha konina akhule kuhle sesingena esikhathini sezulu. Ngamafitshane ngibona ngani izinto abantu abangazinanzelela simini, isikhathi sokuthenga inhlanyelo, isikhathi somvundiso, lokulungisa amasimu ngokufaka esingathi ngomquba. Ngiyabonga.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-CCC lisola uhulumende ngokuvimba amagqwetha avela phandle kwelizwe ukuzomela abasemthethwandaba eZimbabwe. Ngomnyaka ka-2004, owayengumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai wamelwa ligqwetha lakwele-South Africa umnumzana George Bizos. Kodwa ngomnyaka ka-2018 umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa wazama ukudinga ukumelwa ngamagqwetha akwele South Africa kodwa umphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi wala kutsho intatheli zindaba ze-263 chat. Kunsukwana isanda kwedlula kube lembiko yokuthi kule mizamo yokuletha igqwetha leMelika umnumzana Robert Amsterdam ukuthi azomela amalunga ebandla le-CCC abalisa awedalele parliamente umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Moyo kodwa kwehlula. Ekhuluma emhlanganweni wezemithetho ngeviki edluleyo uZiyambi uthe kasoze avumele amagqwetha avela kwamanye amazwe ukuthi azosebenza eZimbabwe ngoba ilizwe livele lilamagqwetha aweneleyo njalo akhaliphileyo okokuthi akudingakali avela kwamanye amazwe. Kodwa uAmsterdam uthi ukwalelwa kwakhe kutshengisa sobala ukungalandeli umthetho kukahulumende weZimbabwe. Lokhu kugcizelelwe isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Osokwenzakala tshengisa ukuthi abantu baphethwe buchapha, kutshengisa njalo ukuthi umthetho usalungiswe ephalamende, kuphinde kutshengise njalo ukuthi umthetho usulungiswa abantu bezanu-PF nxa befuna ukuhluthuna amandla njengalokho vele asebekulungiselela khona. Lokhu ngikutsho ngoba kulilungelo lomuntu wonke owalapha eZimbabwe umbe libandla umbe nomuntu ukuthi abe lamagqwetha avela ngaphandle kwelizwe. Khonokho ukuvala kuhle kutshengisa ukuthi into engafunakaliyo ngamehlo avela ngaphandle, amehlo azabona ubuqili bonke obuyabe busenzakala. Into esivalwa la singakhangela ukhetho olwenzakele ngo-2018 siphinde sikhangele imbali esiphuma eMalawi High Court. IMalawi High Court ikhulume ngesiNgisi yathi yona the Zimbabwean Supreme Court judgment, Concord judgment on the 2018 elections will not be used as precedent. Kusitsho ukuthi nxa bona behlala phansi becubungula lezo zindaba zabo khona ngale kabasoke basebenzise isinqumo kumbe ingxenye yesinqumo esaphuma eZimbabwe ukuqatheka kokuvikela udlakela ukuthi lungabi khona. Njalo babona ukuthi kule zinto eziningi eziyabe zifunakala emthethweni ukuthi size zibe khona ukwenzela ukuthi amanye amazwe eyamukele leso sinqumo. Uzananzela futhi ukuthi kwaba le ndaba eyama-V11 eyayivele ikhulunywa ngomthetho osukhulunywa ngamanye amagqwetha angaphandle. Bathi bona nxa ubufakazi buphethwe nguhulumende kumele uhulumende abuveze lobo bufakazi. Umthetho weZimbabwe uthi ukuthi election material igcinwa yiZEC, kwakumele yona iZEC ibe yiyo enika ubufakazi ku gqwetha elibizwa uThabani Mpofu, igqwetha lalimele umnumzana uNelson Chamisa. So lokho esesikubona bekwenza ukuvala amagqwetha angaphandle yikuzama ukuthi ubuqili babo bungabonakali, ukuthi nxa sekulesinqumo kuyokuthiwa hayi isinqumo seZimbabwe sivele kumthethandaba, thina sivele sibone ukuthi abantu nxa bethonisiswa izindaba zabo kungaba lo mantshi oma ngeqiniso umantshi lo usekhitshwa emsebenzini. Lokhu sesikubona endabeni ezabe ziqondane labantu abasekela ibandla le-CCC ngakhayela umnumzana uJob Sikhala labanye abenyathime bonke bengu-16 sekungabantu asebebotshwe amalanga amaningi. Lowana uMoblessing owabulawayo indaba yakhe ayisacubungulwa, vele siyakhohlakala. Into esikhona abasengayo laba abantu bezanu-PF yikuzisa uJob Sikhala lemuli yakhe lalaba ababe abahlala enyathime ubuhlungu ukwenzela ukuthi indaba yenaleyo ukubulawa kwaMoblessing ingazwakali.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba lobulembu beinternet ele Zim Live lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usesule uhambo lwakhe lokuya kwele Cuba esithi ngoba umkhathi kawuvumi. Kodwa inzwabethi zibiwa zitshele iphephandaba leli ukuthi isizathu esiyiso ngesokuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kezwa kuhle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukwakhiwa kwesibhedlela seLupane Provincial Hospital sekusibanga esikude. Leli phephandaba lithi isibhedlela lesi sizaqiqetsha abadokotela ukuthi bafundele umsebenzi njalo baye ezibhedlela ezijeneyo zelizwe. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanbonani, sanbonani Studio 7. Yebo, hayi, ngiyaziphikela Studio 7. Ngingu-Louis Kutuza. Akuna nto embi, konke kulungile. Okukhona nje ukuthi yikho khona okubuya luya lubakithi obusehlulayo. Bangibheka nje vele gidekile emakhanda ngoba abanye abantu bathi bona hayi buso kawuye abantwaneni, abanye abathi no mbuso kufanele ukuthi kubonakale ukuthi kuhanja njani kuqunywe, kodwa kukhangeleke ukuthi mina umbuso ufanele uthole ngomuntu olungileyo, umuntu oleqiniso ukuthi uzakhokhela iZimbabwe ngendlela ekahle, ongasomenemene, ongasokhrupu. We can just try ukhulume ngalaba, sikhulume ngalaba, sikhulume ngalaba ukuthi ubani. So into engikhangeleka ngayo yikuthi we have to look at ourselves ukuthi singathwalwa ibhasikiti embi ebolileyo, regardless ukuthi umuntu uzathini. Kodwa mina ngithi cela ukuthi uNkulunkulu esikhangele, asibusise, sibe ngabantu abakahle. Into nje engikhathazayo inye ukuthi thina sesi-tribalism, sesine-tribalism too much okwedlula ukuthi amazwe amaningi ase-confused ngeZimbabwe. IZimbabwe is more confused. Abantu thina sinje sesilobandlululo olubuhlungu kakhulu oluthi lona umuntu mamukhangele siyizana ukuthi lishona umuntu mayeyimthakazayo vele imthakaziyo lethi bangamandebele uthi ma usithi uyakhangela abanye bathi bona no, thina sifuna ukusebenzisa umfana omncane ngabe bese siyaqeda lapho siqhuma ilizwe. Hayi bantu, ayiso ndlela yokubusa le. Ilizwe libuswa ngendlela eyodwa. Let's pray uNkulunkulu asincedise sibone ukuthi kuzahamba njani. Umusa enkosi uJesu uhlale kulungile. Siyabonga, bye bye.
Ake ngicele yami ibali la emoyeni basakazi bami abahle. Hawu, ngicele yami ibali kulezi insuku sengiyathi thumele kayibalwa, ngithumele kayibalwa. Angilisoli, ngiyakwazi liyandelwa, njalo senza kube kude kakhulu. Hayi, ngifuna ukufaka nje umbiko omncane. Ngicothe abantu abananzelela ukuthi vele isikhathi esesikiso siyingozi sibi. Kabayekele kube bekhulumana ngamabizo, beyekele kube bethukana, kabakhulume nje bebekekile ngoba sisesigabeni esibi, sisebantwini abayizigebenga, abantu bezanu ngamazigebenga, zigebenga, zigebenga. Abanye bazawuke becatha bengananzeleli, besenziwa lokhu lalokhu, izwane ibambe ngamazinto zonke asayimelayo le. Njengalezi oJoseph Chumo Believe Gawule omalaka inkomo ukuthi bayikhomenta njani izwane, bathi izwane number one uhulumende wezwane PF okamnangakho wenza izimangaliso ubuhle emhlabeni ngoba bona bayazuza izimali. Omalaka inkomo bayazuza amapulazi inkalakatha khona le, yiwo abafelayo asebefuna ukuthi sisapote wona. Kangime lapha angabi muda, awu ngicele kibalwe bantu, cele kibalwe, cele kibalwe phambili ngokuvotela iTriple C bantu, phambili uvote iTriple C. Ngisupporta iTriple C mina. Amen.
Livuka njani, livuka njani kuStudio 7. Hayi, thina siyavuka, siyabonga abasibalela izindaba ezinhle, abasitshela ngendaba ezimnandi kuStudio 7, zingancindezeli muntu, zingakhethi uhlangothi. Bengicela ukubingelela abasibalela izindaba, ngithi linjani lonke. Ngibe sengibingelela umama wami unamemori elufane eshabula laphana ithi kunjani ntombi yakonyathi. Hayi, thina sizithilele, ndingelela uMazisa esenta laphana ithi kunjani mdala wami Mazisa. Hayi, siyaphila.
ngilambile laba setholotho bonke abakumajudula bonke abakumazisa intilinjani bonke lo okhulumayo ngumzingaye dube ubuwa kumajudula kwele tholotho ngikhuluma ngisemawuni kwele kutswana ngithi asihambeni siyevota asihambeni siyevota abantu benkosi asihambeni siyevota asefaka kwabhana lapho esikwazi khona sike sithi kwabhasi yabo
amachono studio 7 amachono right nasirayiti nasirayiti umnangagwa akula lutho esalubonayo olwenzayo since engena embusweni lezi ndaba zabo zabo gawule lezi ukuthi ugawule webesithi uhulumende uyenza into eright uyenza into eright engabonwe labantu ah that is siyamangala kanti yena vele ugawule ngowesindebeleni kumbe ngumNigerian ah gana phela thina vele asikwazi iqiniso ukuthi vele yena ukuthatha ngapi khonoko ekukhulumayo ongabonwi labantu abaseZimbabwe Studio 7 zisifikisele umbiko lo undoda lo ugawule ukuthi ah lo aso amathebelelenti lo asila umuntu wesindebele onjengalowo thi
eh siyabonga Studio 7 njani hayi sicela abantu abasibe bazokhayela ngezikolo beqale uDuvili primary school ama teacher afundise abantwana abatshona bedlala ama teacher kona kuya ngo 10 esikolo hayi inxa ikhuluma ngisezwa sibili indaba lezokuthi ama laba bekhubaza bayezokhayela into zezikolo hayi ababuye sibili uDuvili primary school hayi abantwana siphele nzima siyabhatala ischool fees abantwana bafundiswa ngitsho bantu Studio 7 cani sincede sibili bona abakhayela ngezikolo bebeduvili bezokhangela ama teacher kona ama teacher ama teacher tshona ngeke esedorobheni ekuthiya abantwana bebodwa hayi siyabonga sibili uhlelo lwezimali zingenzakala sithwele nzima uDuvili primary school
amantshono Studio 7 lapha ngifuna ukukhuluma noChris Gande nxa ekhuluma ngabo gawule uthi zingcitshi zombusazwe bacungula ezombusazwe othandeko sindi zingcitshi bacungula ezombusazwe uJoseph Chuma
sakubonani sakubonani lonke kuStudio 7 bantu bakithi abahle ngalibingelela lonke hayi inkulumo siyazizwa mpela but eqinisweni eZimbabwe lapha sokudingeka kutshintshe umhlobo womuntu wokubusa loba kungaba kuzanu loba kungaba kusisisi amatutala ayimpumalanga ayihluleka isikhiwo lawasiphiwa so anikeze umhlobo uphathe loba kungaba kuzani loba kungaba ku but nxa kuyena lona umhlobo akuyafana akula muntu ongatshintsha umqondo wamashona ngendlela abacabanga ngakhona ngoba amashona kubusa umdali same kubusa umnangagwa same samsa same because uzalwa abantu ade bekuzani akula different akula different ngitsho laba abantu lizokhuluma kabi ngozaphu likhulume kabi ngomqondisi ayi nangazi bantu bezimbabwe ukuthi amandebele kumbe belele ngabantu abanjani hayi kula muntu ongali understand umuntu ongakhuluma kufana lokukhuluma kabi ngengane yakho ingcomo yakomakhelwane kwake kwenzakala khona kutela ukuyimbedi mahlane amapholisa even kusinide ayetshaya abantu amapholisa acontrolwa yi-government lephetheyo hhayi ukuthi amapholisa uzokwenzani ethwenyiwe uzokwenzani utshona umgceki umgxeki ukuthi ugqoke ijambo etshekileyo a ufana lokuzihlekisa ngezwe lakho wena even lakhona e-South Africa amapholisa lakho nampoduthula benzani nampo zamazama manje basibulalele umfana bona abafana ukuthi avavuliwe abangu-6 endaweni zakubolo khuzeni la nenhleni andiyabo so i-government yaluphethe kwaleso sikhathi inika bathiphi lamandla ukuthi bawasebenzise kanye hhayi bona ya hhayi ngiyabonga lamaakho
lawke bekungamazwi enu Lina balaleli bethole isithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo emide ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke njalo lingathuki siyacela siyabonga njalo
Baba, Baba Divayo,
Baba Faza Divayo,
Baba Divayo, Baba Divayo, Baba Divayo, Baba Divayo, Baba
Divayo,
Baba Divayo, Baba Divayo, Baba
Divayo,
Siyabonga, siyathokoza. Unibaza kuzo, ramunotipa nguva zvose.
Tinotenda,
vamuko, usikazundu, mari ukauka. Uri mangwanani. Bakandi miri blessing Zulu Baba Wande Baba Choto Tete Marvelous Mike Wove Asad Goriwa Thomas Sipasi Munurai Jena Lloyd Amoyo Mangudra Chingre Madungo Kowero Rutendo Mawere Godwin Mutimba Mike Okariati Kirimu Zamiri Tandekile Mshanga Uranai Mutengi Patitia Mdadibwa Chris Dube, Chris Gandhi, Unga Mili Ngomo, Black City Jeremiah, Sasbanda, Kuso Kumalo, Anasitia Ndovu, Nondolozi Ndovu. Neva Katisia, Tunokurangarigai, Basa Kuru, Ramakasia, Basara Maita, Nibaba Banga, Safari Njema, Sandra Nyaira.
Siyabonga ingoma ethi yona Studio 7 ehlatshelwa ngumoyo weZimbabwe ohlabela iSouth Africa isigqibela ngehlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaye ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.